Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Alivuka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhla ka 8 kumabasa 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, kubhubha wesilisa ebulawa ngumkhuhlane wecoronavirus wobulawayo osokwenze baba babili asebebulewe iCOVID-19 elizweni. Umanispala wakobulawayo uthi uzavala amanzi kuleli dolobho okwamalanga amahlanu alandelayo.
Ngokunjalo ke sile qiniso lokubana izinambuzane zalo mkhuhlane zingabe zikhona khona phezulu. Ngakho ke abantu kumele bakusaphele ukuthi kuqakathekile ukuthi kusipreye laphana ukuze kuhlanzeke kakhulu edolobheni ngoba kuhlala khona abantu abaningi abavela endaweni ezihlukeneyo.
Amankampani asetshenziswa izizalwane zeZimbabwe ezisebenza lokuhlala kwamanye amazwe ukuthumeza imali ekhaya afana le-Western Union le-MoneyGram azaqala ukuvulwa lamhlanje.
Sivele thina-ke eZimbabwe lapha silobunzima obukhulu-ke ekuthelelani kwegciwane ngoba okwakuqala izibhedlela asilazibhedlela ezaneleyo ukuthi-ke sikhangele labo ababele gciwane.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Kulo wesilisa obehlala kobulawayo obulewe ngumkhuhlane weCOVID-19, ugatsha lwezempilakahle lwethule umbiko izolo othi umuyi obeleminyaka yokuzalwa engamathumi ayisikhombisa lasithoba minwe munye i-79. Umuyi ubikwa ebhubhe esibhedlela sakobulawayo esingaqanjwanga igama ngomgqibelo. Lolu gatsha luthi izolo kulabantu abangamathumi 23 abahlolwe leli gcikwane ababalisa umuyi. Umuyi kazake aphume phandle kwelizwe kodwa ubikwa eke wavakatshela eWange endaweni ezandise ukuvakatshelwa izethekeleli zakamanye amazwe. Okuthuse abaningi ukuthi lundoda kuhlale amalanga amane lokhu kungaziswanga okwenzakeleyo okubangele ukuthi abantu abaningi bahlangane laye okungabafaka engozini yokuthelelwa leli gcikwane. Ikhansili yedolobho lakobulawayo ithi izavalela abahlali bayo amanzi okwamalanga phose amahlanu kumbe amahola angamakhulu ayisithiyagalombili 108 hours ngenxa yohlupho olusezitijini ze-Criterion Water Treatment Plant. Lokhu kwenzakala ngesikhathi ilizwe lalo selihlaselwe ligcikwane le-coronavirus. Njalo abantu bekhuthazwa ukugeza izandla ngamanzi lesepha ngesikhathi sonke. Ikhansili le isixwayise njalo izakhamuzi ukuthi zisuke edolobheni ngehola lesithathu ntambama lamhlanje lansuku zonke ukwenzela ukuthi ifafaze imithi yokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus endaweni ezehlukeneyo. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxela umnumzana Thembelani Dube isiphathamandla salinhlanganiso eyebulawayo Progressive Residents Association.
Kulinyathelo elihle kakhulu esilimukelayo njengenhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association ukuthi idolobho lakobulawayo lispreywe ukuze lihlanzeke. Njalo okwenziwe ngukhansil wakobulawayo siyakukhuthaza kakhulu ukuthi kuqhubekele phambili ngenxa yokuthi namhlanje futhi ungakhangela kuhle isimemezelo esikhitshwe nguhulumende iministry ekhangela ngeze impila kahle lokondliwa kwabantwana bakuvezile sobala ukuthi kulo muntu oyedwa oleminyaka ngo-79 osethe wabhubha kobulawa yiwo umkhuhlane we-COVID-19. Ngokunjalo ke sile qiniso lokubana izinambuzane zalo mkhuhlane zingabe zikhona khona phezulu. Ngakho ke abantu kumele bakuqaphele ukuthi kuqakathekile ukuthi kusipreye laphana ukuze kuhlanzeke ikakhulu edolobheni ngoba kuhlala khona abantu abaningi abavela endaweni ezijeneyo. Ukuthi baspreye ngo-3 kuqondile lakho siyakuvuma futhi ngoba edolobheni lakobulawa kumele izitolo zonke ukuthi kutshawe 3 sezivalile njengoba umthetho kahulumende watsho ukuthi izitolo eziningi ziyavula ngo-9 ekuseni ziyavala ngo-3 ntambama. So sithanda ukuthi abantu abaningi abangabe besedolobheni belanda izinto ezijiyeneyo ama-essential services lama-essential goods kungabe kuyukuthi sebephuma laba edolobheni. So nxa ikhansili yakobulawayo igqasi ukuspreya ngo-3 sikubona kuyinto eqondileyo kakhulu khonapho.
Ikhansili ithi iqalise izolo ekuseni ukumemezela ngalolu hlelo. Ubona ingani iningi labantu liwutholile yini lo umlayizelo kumbe ongafinyelelanga edolobheni izolo kakuzwanga?
Abaningi abantu bebengakuzwanga. Lami nje ngikhuluma ngicazi ukuthola kuyimbiko eboda kuWhatsApp ukuthi idolobho lakobulawa lizaspraywa emini. Ngiyithole vele emini yantambama civil bosses okungama-2. Engikhanyela ukuthi abantu abaningi bangabe beqalisa ukuthola imbiko mhlawumbe vele sebeqalisile ukuspraya kumbe sebeqedile ukufafaza lokho. Sikukhuthaza kakhulu ukuthi nxa kuzaba lento enjalo ibulawa sithansil imemezele kakhulu sibile emaredweni la kuma WhatsApp lapho ifake imlayezo kusisele isikhathi maybe 24 hours before even 12 hours at least ukwenza ukuthi abantu babekwazi bahlele kuhle izinhlelo zabo zokuya edorobheni.
I-council isiyethule umbiko omutsha sikhuluma nje lapho ethi khona uhlelo lwayo lo kwaba amanzi olwe water shedding. Kambe lokho kungabe kusichoni ebantwini? Sibona ukuthi kubhekwane le coronavirus lapho abantu abakhuthazwa khona ukuthi begeze izandla okungapheliyo.
Yes, sesiwutholile umbiko njalo njengezakhamizi ukuthi phose idorobho lizabe lingela amanzi ngezindaweni ezijiyeneyo phose kwamalanga amane lengxenye singathi 4.5 days nga ukhangela ukuthi 108 hours sinika phose 4.5 days. Khonokho ke kuyibunzima obukhulu kakhulu ngoba isiponosolo sethu thina njengenhlanganiso yobulawa Progressive Residents Association bekuyukuthi amanzi kawahlale ekhona ebantwini. Lesike sakhuthaza ukuthi ngabe kuyavuma i-City Council ilethe amanzi ebantwini ngobusuku kwenzeka ukuthi abantu bakhelele bahlale belamanzi, ngoba siyakwazi ukuthi nxa sibhekane lomkhuhlane lwe-COVID-19 kumele abantu bahlale begeze izandla zabo behlanzekile lapho bahlezi khona. Kodwa nxa kuyukuthi akusela amanzi phosa amalanga amane ale ngxenye sokuzabangela ukuthi abantu abaningi bagcine bephumile bayadinga amanzi kwezinye indawo, sokubangela ukuthi kugcine i-social distancing lena esikhuluma ngayo ingasa observer. Ngikhuluma nje lapho ephumula kithi bekume ukuthi afike ekuseni ngo-7:30 kodwa ungananzela sokuze kutshaya phosa u-10 wantambama amanzi alokhe ngekho. Khonokhana ke kuyinto embi kakhulu. Siyakwazi ukuthi amadamu ethu asupplya ngosikisi lawana amanzi akhona malutshwana, kodwa ke siyacela ukuthi uCity Council akaphumele eminye imizamo ezenza ukuthi abantu bangaphumi phandle bayedinga amanzi babe yisiqumbi bagcine sebeshiya ikakhulu izibhorane okuza kwenza ukuthi abantu bakithi bagcine bethelana lezi nambuzane ezibangela umkhuhlane we-COVID-19.
Lo ngumnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7. Le yiStudio 7 esakazwa eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930, 7270 laku 9885 kHz kushort wave. Ekuseni kusukusela ngo-6 kusiya ngo-7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo-7 kusiya ngo-9 pm sitholakala ku 909 medium wave laku 4930, 6040 laku 15460 kHz kushort wave. Amankampani asetshenzisa izizalwane zeZimbabwe ezisebenza kwamanye amazwe ukuthumeza imali ekhaya afana le-Western Union, World Remit, le-MoneyGram azaqala ukuvulwa lamhlanje ukuze abathunyezelwe imali izihlobo labangane benelise ukuyifinyelela ngesikhathi lesi ilizwe liphakathi kohlelo lokuzivalela kwabantu ezindlini ngenjongo yokwenqabela kumemetheka komkhuhlane we-coronavirus. Izizalwane zeZimbabwe eziningi zisebenza emazweni afana leSouth Africa, iMelika, Bhilitane, China lamanye. Usibalikhulu webhanga elikhulu lelizwe eleReserve Bank of Zimbabwe, umnumzana John Manguja, uthi amankampani alolu hlobo asebenzela emahofisini awo lasemabhanga azavulwa okwensuku ezintathu ngeviki ezivalisa ngolwesibili, ngolwesithathu langolwesine. Kodwa lawo asebenzela ezitolo azavulwa nsuku zonke. Inyathelo leli liza ngemva kokuvulwa njalo kwemikambo yokuthengisa izilimo elizweni ezifana leWembare izolo, okuyisinqumo esithethwe nguMongameli Emmerson Mnangagwa. Kodwa abanye bathi ukuvulwa kwamabhizimusi lokhu kwenyusa ingozi yokumemetheka kwe-coronavirus. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxelo somabhizimusi olenkampani yegaya impuphu umnumzana Abednego Bebe.
Sivele thina ke eZimbabwe lapha silobunzima obukhulu ke ekuthelelanu kwegciwane ngoba okwakuqala izibhedlela asila zibhedlela ezabele ukuthi ke sikhangele labo ababele egciwane. Okwesibili ke kasilamali yokuthi sizincede nxa igciwane lelingabuya ngesiqubu njengokwamanye amazwe. Okwesithathu ke sivele lokudla nje abantu ukuthi babe lokudla okwaneleyo, asila kudla okwaneleyo okuyikho okungenza ukuthi into zibe nzima kakhulu. Njalo okungaba nzima kakhulu ukuthi lalabo abangabe benemali ezincane kumbe kithi abalama-medical aid abangeke bancedakale ngoba kuvele imithi yakhona kanye lezi ndawo zokugcinela abantu abale gciwane leli azikho kazeneli ngoba kunje nje sikhuluma kathi eseZimbabwe kule ndawo eyodwa layo enezinto zokusebenzisa ezingeneliyo indawo yeHarare okuthiwa yiWilkinson Hospital. Bona ngani ke kuvele kulusupho esilalo kakhulu. Yebo ye kungabe kukuhle ukuthi uhulumende uvulele abantu ukuthi basebenze. Ngizweke lami angilashiwa lakho ukuthi baqaleke baqala basprayer kuyona le indawo yembare msipho ukuthi abantu bangene basebenze. Kodwa ngibona ngani ke nxa kungaba lokuthi kube lohlupho lokuthi kuvuleke umkhuhlane lowo ngamandla ngendlela okuminyana ngayo embare ngibona ngani sizabale ngiqala kade yohlupho esizakwehlele kulubambe ukuthi uzakwehlele ukuthi silubambe njani.
Njengoba abantu sebevunyelwa ukusebenzisa imali yakwamanye amazwe egoqela idola leMelika, ungathi sokulobubelo yini elizweni?
Ububelo kabukho kubhizinisi ngoba okwenzakalayo ukuthi ke nxa kuvele kulezinto zonke ezivilelayo elizweni ungaze ukuthi abantu basebenzise yiphi imali, amboni ukuthi kunganceda ukuthi kube nobubelo ngoba nxa izinto zivele zingekho elizweni okwenza ukuthi sithi umumbuka ukho ke sithi imisebenzi ayikho sithi konke nje kakukho okudingakalayo kutholakala ngaphandle kwamazwe, amboni ukuthi kungaba nobubelo abantu bangaze basebenzise imali yangaphandle kwamazwe. Okungaba nobubelo kuphela yilokhu abathi kona yi-liquidity on the market ukuthi ke ukutshintshwana kwemali ezandleni zabantu okusemthethweni. Mbonani kokungaba nganeno ngoba umuntu uyabe sekwanisa ukuthi athenge ngemali layalayo. Kodwa ke ekuthini izinto zibe khona elizweni mbonani hayi akulabubelo lanxa imali ngazibe khona.
Kona ukuvalwa kwamankampani achiyeneyo ungathi kube lomthelela bani kuZulu kanye lakuwo amankampani la?
Amabhizinisi asele evuliwe ngamabhizinisi ayenza ukudla, athengisa ukudla, layenza lokho okuthiwa yi-essential services, lalawo alokubisa kumbe kuhambisa izinto ngaphandle kwamazwe yiwo asebenzile. Kanti ke wonke amanye ayo avaliwe, ikakhulu awabantu abazisebenzayo abazisebenzelayo abanjengalabo esithi ngama-vendors nabanye abanjalo, kakula ke ohambayo, kakula osebenzayo, ngibona ngani ke ulethe ubunzima obukhulu kakhulu ebantwini.
Umnumzana Abednego Bebe ngusomabhizimusi olenkampani yegaya impuphu ubekhuluma le-Studio 7 ekobulawayo. Ngesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba nemisakazo etshiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lithi bekunyakazela imkambo wembhida edolobheni lakobulawayo evulwe izolo ngemva kokuvalwa ngeviki edluleyo phansi kwemigoqo yokwenqabela igcikwane le-coronavirus. Leli phephandaba lithi kuze kwabizwa amasosha lamapholisa uzoqeda ukuxokozela okuqhamukileyo. Iphephandaba le-Newsday lithi isikhulumeli sehofisi kamongameli umnumzana George Jaramba uselandule umbiko obususabalele ebulenjini be-internet usazisa omastanda ukuthi bengemukeli umthelo we-rent. Lumbiko, kutsho iphephandaba le-Newsday, ubusithi abanini zindlu asebebhadelwe kumele babuyisele imali kubahlali bezindlu zabo kungakedluli olwesihlanu. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli be-Studio 7 abathumele nge-WhatsApp.
Salubonani ku-Studio 7, mina igama lami u-Adolf Shaba. Mina into ethanda ukukhuluma ngayo, thanda ukukhuluma nge-Supreme Court decision le yendaba ye-leadership e-MDC. Iyamangaza i-court yaseZimbabwe. sokudlula isikhathi esingaka bakhuluma ngokuthi kwenziwe extraordinary congress per structure ka 2014. Lento abayikhulumayo ifana lokuthi kuthi ubaba womuzi esefile kusale kube lenkinga nje yokuthi ngubani ozosale phethe umuzi, omunye aphuma yakhe umuzi wakhe, omunye ethese yakhe umuzi wakhe, sokusele unxuwa nje lungasela muntu. Kuye kuthiwa hhayi kuyelanto ehlala kunxwalwa nomunye nomunye kabuyele lapho ebehleli khona. Into engasebenziyo yinto efana nale nto eyayitshiwo eyenzeka bekhuluma ngama-results e-election le edlulileyo. Watsho ubaba uNdiweni ukuthi hhayi amakhothi aseZimbabwe ngisho labo sebhuku bajaja ngcono ukwedlula bona, lakhona lokhu vele osebhuku bekajaja ngcono. Into esikhona manje ukuthi kubuyele back kuma-structures ka-2014 e-MDC. Angiboni vele ukuthi kusazoba basazoyithola ngitho i-1/3 yabantu ababekhona. Into engekhoyo le.
Umsazi okhuluma ngumelusi awadube. Sithanda ukucebisa abafowethu bonke indawo ukuthi abahlale phansi lokhu njalo ukuthi sihlale ngohulumende, mhlawumbe bayazi ukuthi kuzolunga kanjani. Nanzela ukuthi mhlawumbe singahlalanga bayenzane lockdown kuza limali abantu abaningi esikhathi sobhubhane lwe-corona. Kodwa nge-lockdown leyenzakaleyo kwalushwana abantu abathelelekileyo, because ngale lockdown, lockdown is the work, lockdown is the work, lockdown iyasebenza. Sihlaleleni kwaleleni opresident wethu, sikwaleleni bonke. Ngiyabonga msakazi.
Basakazi be-Studio 7, lina eliphethe umsebenzi omkhulu, siyalincoma ngalo umsebenzi ngoba lo msebenzi umkhulu yizo inhlelo ezisilimukisa kulo umkhuhlane ukuba sihlale singabantu abaqapheleyo, abantu abalalela okufanele sikwenze, njalo sibe lokuhlala esihlanzekile. Njengokutsho ukubana lo umkhuhlane ufuna abahlala behlanzekile, ukubana bazivikele, bahlale begeza ukuze baphephe kulo mhlangano kulo umkhuhlane. Mina ngusifanda basakazi siyawuncoma ilizwi likahulumende ukubana kuvulwe amabhenki. Lapho siyatshayela ihlombe ngoba indlala ibisibulala abantu belezimali zabo emabhenki, ibisithwalise nzima abantu belezimali zabo emabhenki. Labangaphandle indlela yokuthumela kathi sebengasenayo. Ngalokhu hayi siyamtshayela ihlombe upresident. Ye siyacela kakhulu kulaba abazombusazwe, ikakhulu uGawule. UGawule hayi angabeki ipolitiki, angabeki ipolitiki kulo umkhuhlane. Lo mkhuhlane kawufuni ipolitiki, please siyamncenga. Ipolitiki kasiyifuni, kasimanyaneni sibe muntu munye.
Ndingelele nami emsakazweni weStudio 7 kuviyo Ndebele. Mina ngombono wami le nto eyenzakala ekhaya njengesizalwane seZimbabwe eHarare ayikho kahle, like njengale ndlela ukuthi kuthiwe abantu makababuyele bayedayisa. Isimo sasekhaya kasikho right ukuthi abantu bangabuyela bayedayisa emarket. Into yokuqala nje vele ungabheka isimo sezibhedlela. Yebo singakulungisela kwamanye amazwe ukuthi ngoba nabo babuyelile bayadayisa emgoqweni, mara bayakwazi bona ukuthi bathembe. So thina kwesethu isimo bekungekho right. I think bekungalindwa nje kuphele le lockdown besokubonakala ukuthi le sifo simemetheka okungakanani, andibona kuthathwa amanye amadizi.
Salibonani izihlobo, salibonani basakazi be-Studio 7. Siyezwa sibili loko kukhulunywa nguhulumeni ukuthi amabhanga akavule amalanga amathathu evikini, sibili, sithathu, sine. Emzindleleni lapha akuhambeki, amapholisa namasotsha ayenza ama-roadblock.
lokho
bekubuza ukuthi uya ngapi ufanele le pass right thina sihlala emakhaya i town yethu seduze i plant sihlala emakhaya mangathi mhlambe ngisebenza i bank sengidinga imali ise bank fanele ngiyilande ngiyenze njani akula ma transport akunyeli kuhamba endlela elifanele ibe le pass yokuthi ngiya ngapi ngiyokwenzani ngibhalelwa ngubani manje i pass ke manje mase kunje sikhanya ngathi asisezwani kahle lapha akusahambi ngendlela ebesicabanga ukuthi kuhamba ngayo thina sitshele ukuthi sihlale ezindlini sihleze emakhaya siphumi sinema-problems esinawo kathesi emabhenki avulwa sokufanele sihambe siye ebhenki sizohamba kanjani siyelanda izimali zethu emabhenki bensela nje khonapho ukuthi sikhasisele sicacele kube qini ukuthi abasemakhaya yenzani kanje ukuze lithole izimali zenu ezisemabhenki okhulumayo uScott Mpofu isendaweni yasePowens under Mangwe ngiyabona
abalaleli yemna ngiyalibingelela futhi njalo hayi mangisizwa ngezimbakho ukuthi abantu bayahlukuluza amapholisa akumelanga ahlukuluza abantu akumelanga ngizomunye umama ekhala kabuhlungu lapha ethi uhamba wadinga amaphilisi kamama akhe lapha hayi amapholisa bahamba bamvalela wazawaphuma ngo-4 hayi asonto enhle leyo hayi asonto enhle kumele babuze kuhle baphathe kuhle abantu bengabahlukuluzi abantu hayi akukho right lokho umthetho uhulumende kathiwo ukuthi abantu bahlukuluzwe kuthi amapholisa agade abantu abahambayo kuphela athiwo ukuthi athiya abantu manje sebethiya abantu bahlukuluza abantu hayi bangayizisuka abantu hayi hayi kodwathi singafika ekhaya hambe sisuka khona siye ekhaya bazasihlukuluza vini ha kodwa umthetho lokuvela kukho right ukuthi abantu bahlukuluzwe ezimbabwe hayi uma umnankakho wavuma umuntu kube lokuthula elizweni kumele kube lokuthula yeni njani balaleli alibingelela ngalesi sikhathi gama lami unkosi khona khuphe ngibuya ekhiyeze homestead okokuqala mbingelela bonke abalaleli abalalele ngalesi sikhathi hayi sibona yona i-corona leyi bakithi hayi ayi 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 njengoba lokhu esivalelwe sara silokhu esisezindlini hayi siyaze siphelelwe zimali phele ezindlini ngoba lokhu esaqinisela azathi naze siphelelwa zimali hayi ayi 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 hayi umkhuhlane besicela unkulunkulu ngawe yangenela sho uphelele umkhuhlane lo hayi ayi asesikhathile ngawo lo
mkhuhlane na Mr. Swane into engiyibone lapha ijombe lapha ezimbapha ijombe ngifike emavenkeleni lapha emanje but ngiyokubona lapha into engikhingeke lapha manje ngikubona abantu ngama-past 6 abachayo bachayiwe sibili abantu ngendlela ebuhlungu but abantu abalaba abashayiweyo abachaywa those people abantu bechaya i-right police nama-regular labana amapholisa lawo bangazivikelanga kanti bengazivikelanga kona lapho ngihlile ngabona ukuthi hhayi ayisikho ngendlela e-coronavirus yona leyo nxa amapholisa ehamba echaya abantu bengazivikelanga then abashaya abantu emabhawa bathi abashaya amabhawa lawa bacitha bathi bacithile abantu abana bangena babesebeqalisa ukuthi bedlale sinuka behleka then into leyo manje nxa injalo ukuthi khona amapholisa wona akwanisa ukuthi wona ayahleka bedlala isinuka bebaningi ngingakhangela laphana bajhayile but wona without protection ukuthi bangiyenze into enifanele ukuthi mina ngifanele ukuthi nxa sengiyisiboshwa ngifanele ukuthi ngiye e-court la bantu then uyodlala isinuka isinuka leyana ibidlala namapolisa angu-10 so ukuthi light nxa besitshaya umuntu besithele ukuthi kade sihlezi singu-4 besitshaye ukuthi indaba sihlezi singu-4 akuvunyelwa ukuthi sihlale singu-4 sime sicichane sicithane ngendlela yena leyana ukuthi omunye nangale nangale kodwa hhayi bona sezadlala isinuka abe ngu-10 bemile kushuti wana iwa funyega yini kumbe tina isisi rongo na isisi mkushane kumbe yuna wana iwa mkushane kumbe wana wazi nanzi uwa lala lento leo uti wana wanzi nito na leo uti wana wabe butana wibuwe the motor wibuwe kari truck wibuwe bezu kita wantu then they were butana wibuwe kari snuga so loka kumpata ngashi angwazi uti kameli iti ningako.
Lawo ke ngamazwi abalaleli be Studio 7 lingakhohlwa ukuthi lani lienelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela ku WhatsApp ngenombolo ezithi +12024650318. Okwamanje ke sikhangele ezivela kwamanye amazwi ngamafitshane. Ele South Korea elinconywa umhlaba wonke njengelizwe eliphumelele ekulwisaneni igcikwane le-coronavirus lithi lizatshengisa njalo ukuthi kwenziwa njani ukuvota ngalesi sikhathi segcikwane le-coronavirus. Leli lizwe lithi lizaqhubeka ngokhetho lokudinga amalunga edalela ephalamende ngeviki ezayo. Isikhangele esivela kwele Melika. Ingcwethi zempilakahle ezikudale elabunjwa ngumongameli Donald Trump ngenjongo yokuxwayisa ilizwe leMelika ngegcikwane le-coronavirus zithi sokucatshangelwa ukuthi abantu abazabulawa ligcikwane le-coronavirus abasoze babe baningi njengalokhu kade kucatshangelwa. Lezi ngcwethi bezithe kuza kufa abantu abedlula inkulungwane ezingedlula amakhulu amabili i-200,000 kumaviki amabili alandelayo. Soke ingoma emnandi, ingoma ka Bob Marley and the Wailers, Could You Be Loved. Isigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba ebesilazo uhlelo lwalamhlanje. Kubhubha owesilisa ebulawa ngumkhuhlane we-coronavirus wobulawayo osekwenze baba babili asebebulewe yi-COVID-19 elizweni. Umanisipala wakobulawayo uthi uzavala amanzi aleli dolobho okwamalanga amahlanu alandelayo. Amankampani asetshenziswa izalane zeZimbabwe ezisebenza kwamanye amazwe ukuthumeza imali ekhaya afana le-Western Union le-MoneyGram azaqala ukuvulwa namhlanje. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngu-Chris Gande ngesithi asidibaneni njalo sikhathi sinye usasa kumbe ngo-half past 7 ntambama.